sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 namhlanje. Musithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Odokotela bathi kababuyeli emsebenzini nxa uhulumende engalungisanga izikhalazo zabo.
Kathesi odokotela abaningi, abancane labakhulu sebejoyinile ukukhalala umsebenzi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uqhubekela phambili esithi kasoze abumbe uhulumende womanyano lwe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Ngeyindlela ngama-theatrics kumbe ngamadrama esesiwabona esenzakala lapha ngoba ngeye iside kutshengisa ukubona ubuphakathi kwe-justice system yethu lapha eZimbabwe.
Umthethwandaba kamantshi ubuyisele umsekeli kamgcini sihlalo we-MDC umnumzana Tendai Biti ipasipoti yakhe kanye lengwalo yendlu yakhe ayezithathelwe yinkantolo. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo msakazo. Odokotela asebelamalanga alitshumi lambili bekhalala umsebenzi bathi kababuyeli ezibhedlela nxa uhulumende engalungisanga konke okubahluphayo. UMavis Kamausethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abamele odokotela abakhalala umsebenzi bethule lokhu eHarare lamhla ngesikhathi bexoxa lentatheli zindaba. Bathe ngamanga ukuthi uhulumende usevumelane labo kokunye abakhala ngakho. Udokotela Elias Muzoremba, umkhokheli wenhlanganiso yamadokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi ababuyeli emsebenzini ngoba bekhala ngezinto eziningi ezibahluphayo ezinjengokuswelakala kwemitshina yokusebenzisa ezibhedlela lemithi yokwelapha izigulane.
Me as a medical doctor, I have the knowledge, but to use my knowledge to help the patient, we need that link.
Mina njengodokotela akungiphathi kuhle, ngilalo ulwazi kodwa angilakho okokusebenzisa ukuthi ngisize uZulu ngalolo lwazi. Ulwazi lwami lodwa ngaphandle kwakudingakalayo okunjengemithi lemitshina yokusebenzisa kuba yinkinga ngoba angenelisi ukusiza abaza ezibhedlela ukuzodinga usizo. Ngiyababukela nje, akungiphathi kuhle lokhu. Ngingayakwanelisa ukulala kanjani lapho ngiye lapho ngihlala khona mina ngisazi ukuthi ngehluleke ukusiza ogulayo, hathi ngokungathandi kwami kodwa ngoba ingekho imithi lempahla yokusebenzisa.
Lokhu kusekelwe ngudokotela Mthabisi Anele Bebe, unobhala jikelele wenhlanganiso le.
Sokuyinhlala yenze nje ukuthi odokotela bayakhala lo msebenzi bezindlini zabo. Ngoba umsebenzi lo esiwenza unzima. Ukhangela umuntu egula esehluleka ukuthenga amaphilisi, into ebuhlungu kakhulu kodokotela. And sihlala sichiya imsebenzi ngoba sabe sizama ukuthi laba abalamandla bekwanise ukuthi besebenze ngokuphangisa, bethengele abantu izinto okumele bezithole ezibhedlela ukuthi bencedakale. So yikho kutholakala ukuthi odokotela bahlala bechiya umsebenzi ngoba yindlela esibona ukuthi umuntu laba abalamandla bengenelisa ukuthi bekhangele izinto ezenzakala esibhedlela ngokuphangisa, njalo benike uncedo okumali lutholakale.
Udokotela Bebe uthi akula osokuphume emihlanganweni abayenzele iziphathamandla zikahulumende.
Sihlane labo kabili, izinto ebesizikhuluma ngazo akula nto abayikhulumileyo ehambelana ngokunceda kwama-patient. Izinto esizitshela zona ukuthi kulento ezenzakalayo ngemuva, but asikaziboni lezo zinto. I-situation yangkhona ilokhu ifanana ezibhedlela. Ekuqaliseni kwakuyingxenye yabodokotela nje ababekhalela umsebenzi besithi ingxenye nale ingxenye ingahambisa imeseji kulalaba abalamandla ukuthi beqalise ukunceda ngokuphangisa. Akulanto esenzakeleyo ukuncedakala ukuthi abantu bencedakala ezibhedlela. Kathesi odokotela abaningi, abancane labakhulu sebejoyinile ukukhalala umsebenzi.
Baphinde bathi uhulumende sekubeke sobala ukuthi angeke abahlawula ngamadola emelika. Lesi ngesinye isikhalazo sabo esibenze bakhalala umsebenzi. Besithi imali abayihola ingama bond notes kumbe nxa kusetshenziswa ama RTGS isingcosana. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lodokotela Obadaya Moyo, umphathi ntambo kahulumende wezempila kahle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ugcizelele namhla eceleni komhlangano wedalela Central Committee yeZANU-PF ukuthi akusoze kube lohulumende omanyano lebandla le-MTC ngoba kudingeki lokhu njengoba ibandla lakhe lanqoba kakhulu kukhetho oledluleyo. Lokhu kwenzakala umsekeli kamongameli Mnangagwa uMnumzana Kembo Mahati laye esanda ukutsho amazwi afanayo. Umkhokheli webandla le-MTC uMnumzana Nelson Chamisa wathi udaba lokuthi owanqoba okuqotho kukhetho olwedluleyo phakathi kwakhe noMnumzana Mnangagwa alucacanga okuyikho okubangela ukuthi umnotho welizwe ubhidlike usiya phambili. Uthi ngalokho kufanele umongameli Mnangagwa akhulumisane lebandla lakhe kubunje uhulumende wesikhatshana owe-Transitional Authority kusalungiselelwa ukhetho. UMnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MTC laye uthi ngamfuni uhulumende womanyano.
Angazi ukuthi wakuthatha ngaphi mina ngoba uPresident Chamisa use waphuma egcekeni wathi yena akakhangelelanga ukuthi kube lo hulumende womanyano. Akubhekisisileyo ukuthi njengoba kunodubo elizweni bekumele ukuthi kukhangele ukuthi kukhulumiswane ngodaba National Transitional Authority ukwenzela ukuthi sigijimise ukubuyisela ilizwe leZimbabwe ukuhlanga zokuthi lithuthuke njalo lilungise indaba zokuhlupha kwe-legitimacy. Kafanani ngitsho ngoba uhulumende owe-Transitional Authority uyabe enguhulumende ongelani lamabandla ezombusazwe oyabe efakwe kusenzela ukuthi alungiselele ukhetho oluthembakalayo njalo ukhetho olungenza ukuthi umuntu wonke akholwe uhulumende wakhe.
Ibandla le-MDC like lathi kufanele likhulumisane leZANU-PF ngendlela yokuxazulula udubo olukhona elizweni.
Abantu abaningi abamazwe amaningi sebezivala besithi kufanele kube lokukhulumisana phakathi kwabantu beZimbabwe. UPresident Nelson Chamisa uthi yena kufanele iy'nhlanganiso zonke eziphatheka zombusazwe leziphatheka kuzihlupho zabantu ezizidambe zeZimbabwe ezinsuku zonke zihlale phansi zikhulumisana ukuthi lizwe lingabuyiselwa kanjani kubukhokheli obuthembakalayo obukhokheli obukhethwe ngabantu.
Kuyini okungabe kubangela ibandla leZANU-PF ukuthi libone ingani ibandla le-MDC liyancenga lapha?
Angazi ukuthi babe bekuthatha ngaphi lokho, njalo siyazi ukuthi iZANU phela kayijwayelanga ukuthi ikhuluma izinto ngendlela eseqinisweni kuthiwa ukuthi yipropaganda. Igovernment nationalinto efana leyenziwa ngupresident wethu uTsvangirai ayizange ayilethe impumela enhle kwele MDC okuyilona okuyisona isizathu sokuba singayidingi igovernment enjalo. IZANU iye benefitha isikhathi sonke kuyenziwa igovernment national yethu.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC sixoxelaye eseBhilitane. Umthethwandaba kamanje namhla ubuyisele umsekeli kamgcini sihlalo we-MDC uMnumzana Tendai Biti ipasipoti yakhe kanye lengwalo zendlu yakhe ayezithathelwe inkantolo aze abotshelwe icala alokhu ebhekane lalo elokwethula impumela yokhetho ngaphandle komthetho. Umthethwandaba lo uthe lanxa icala leli lingakathethwa akula sizathu sokuthi abatshutshisi beqhubeke begcine incwadi zikamnumzana Biti. Umanji othetha icala lakhe wazise izolo ukuthi uzadinga ukwelulekwa yi-High Court ngemva kokuba kuvele ukuthi kuleziphathamandla ze-ofisi yabatshutshisi ebezizama ukuluphatha ngendlela esolisayo lolu daba. Kolunye njalo udaba olufanayo, umthethwandaba ukhulule ilunga leZANU-PF uMnumzana Psychology Maziwisa lomunye wakhe uMnumzana Oscar Phambuka namuhla kulandela ukujikelwa kwabo intolongweni ngeviki edluleyo ngemva kokutholakala belecala lokuntshontshela inkampani yezesa imali engange $12,500. Ababili laba bakhululwe ngemali yesibambiso ibail engena kumadola ayisitshiya ngalombili amakhulu i-$800 ngamunye ngamunye. Bathe bazaphikisa ukugwetshwa kwabo e-High Court. Untu ngameli inkomo e-Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngodaba lukamnumzana Pithi.
Ngeyindlela ngama-theatrics kumbe ngama-drama esesiwabona esenzakala lapha ngoba ngeye iside kutshengisa ukubola okuphakathi kwe-justice system yethu lapha eZimbabwe. Ngelinye iside kutshengise njalo ukuthi phakathi kokubola khonokho bakhona abanye abantwana bakaZulu abasebenzela uhulumende kodwa abadluliseleyo ukulandela umthetho. Lapha ngisitsho lo ujaji owaphayo isinqumo sokuthi indaba le ayivumele ukuthi abathatha indaba beziphumise live kube lamakhamera kucoach. Lokhu yinto ejabulisayo sibili ukuthi even phakathi kokubona kukahulumende bakhona nje abalokhu abasazimisele ukuthi balandele umthetho. Ngelinye isayidi futhi sibona njalo ukuthi uMalaba yena ngokwakhe ne-Justice Service Commission yona ngokwayo yonke ibolile ngoba isebenzela iphathi yezanu-PF ingaselani ukuthi yenze umsebenzi wayo eyawumiselwayo ukuthi isebenzele ilizwe. Uthenta ibithi isaka lakhe nje liphumise okusegcekeni okwenzakalayo thina singaboni ngoba kade sekuphuma i-evidence eyamafoni message lama-text message kutshengisa izinto ezazenzakala ngemuva abantu bengakwazi. Lokhu yinto nje eyanyisayo njalo edanisayo.
Abanye bengathi ukubuyiselwa ipassport kwakhe ngumthethwandaba uBiti akuveza mpela ukubana umthetho uyalandelwa eZimbabwe.
Hayi, uyabona uhulumende wethu uhlakaniphile. Uhulumende wethu uyakupha kancane ekuthathele into enkulu, ekuphe kancane ukuthi wena uzikhohlise usithi umthetho uyalandela. Ngapha ngelinye icele esuke ekuthathele kakhulu. Ye, ipassport irelishiwe, but izaphelela khonapho le yini indaba yini? Ngoba akulacala elikhona, so thina kade singajabula sithabe sithi ipassport irelishiwe, ipassport irelishiwe. But bale nto enkulu abazageyina ngayo, mhlawumbe bazambona uPiphe lecala ngoba bafuna ukuthi bamvalele kumbe bafuna ukuthi bamhlawulise imali enkulu ukwenzela ukuthi uhulumende athole imali akwaziyo. But akumelanga sicelebrate ngoba indaba le isichayisa ngovalo ukuthi kuyini abazakuthatha bona ngoba ngampela ungakhangela wonke indaba zonke ezenzakala bayakupha kancane bekuthathele kakhulu, bekuphe kancane bekuthathele kakhulu.
Lo ngumnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu njalo engewenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square. Omele ilizwe leMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols namhla usungule ugwalo olujonge ukulondoloza amasiko esintu olulesihloko esithi Preservation of Ndebele Art and Architecture. Uanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
U-ambassador Nichols wethule lokhu endaweni yokulondoloza amasiko eye-amagugu International Heritage Center eMatopo esabelweni seMathebeleland South. Uthe ugwalo lolu lulakho ukulondoloza imbali, amasiko nemisebenzi ebukekayo ebilakho ukutshabalala.
None of this would be possible without your tremendous talent, which stretches back through history.
Kuhle ukuthi lina bomama lenze umsebenzi omkhulu kangaka wokulondoloza imisebenzi yenu yesintu. Ngilichayela ihlombe ngoba lenze okuhle kulolu hlelo. Silitholise imali engatsholutho kodwa ugwalo lolu lumomethe okudlula leyo mali. Ngilichayela ihlombe.
Umqondisi weAmagugu International Heritage Center umnumzana Phathisa Nyathi uthe uyathaba nxa ebona kulondolozo amasiko, imikhubo lobuciko bamaNdebele.
Yes, siyathaba ukuthi amasiko lemikhuba yethu ubuciko bamaNdebele buvezwe obala baphuma kodwa kokukhulu ukuthi sekulendlela ukuthi kulondoloziwe ukwenzela ukuthi lalabo abazazalwa abazakuza singasekho baza kuthola kukhona kungufakazi ukuthi izinto zazisenziwa njani yikho esikuthandayo kakhulu sibi
bekulabantu abaningi akade besemkhosini lo abagoqela unkosikazi Soneni Nyathi othakazelele ukulondolozwa kwamasiko esintu kugwalo lolu okugoqela ukucomba izindlu.
Umsebenzi lo umsebenzi esiwuthakazelelayo sasiwenza noma my beautiful ingakafiki sasizenzela ngaso sonke isikhathi ma siphuma emasimini siyabuthelela izinhlabathi zethu. Sigudule sicombe izindlu zethu siyabe sicombela ukuthi izulu liyabuya ligezi so into esiyenza yonke iminyaka every year siyakwenza lokho kunjengemidlalo kuyasiqeda isizungu ngoba siyabe sesiphumule emasimini singaselanto enye esiyenzayo so siyakuthanda kakhulu siyakuthabela njalo khathe sinxase sisizwa kuthiwa kule bhuku elikhuluma ngosiko lwethu ucomba ngokuciko ukucomba lokhu tshengisethi yinto esizaqhubeka isala ebezizukulwaneni zethu aso ziphelele yithi ngoba lathi kunje sakuthatha kubogogo ogogo betshiyela omama omama befundisa lathi athesi lathi sesikwenza siyabonga kakhulu uhlelo lolu.
Unkosikazi Sicelo Sibanda osuka ku-Ward 23 eMatopo uthi uhlelo lokucomba lumenze wahlanzeka.
Uhlelo lolungenze ngaba umuntu ohlanzekile ngaso sonke isikhathi njalo ngaba umuntu oqakathekile ngoba ngibona ukuthi laphetheya kwamazwe sembonakala izandla zami ngokuhlanganisa inhlabathi ngisenza imbala etshiyetshiyeneyo.
Lokhu kuthakazelelwe nangukhansila unkosikazi Sikhulile Hlongwane oqondisa ngohlelo lwe-My Beautiful Home u-Ward 17.
Uhlelo lolu siyaluthanda kakhulu ngoba lukhuthaza kakhulu omama ukuthi kube lezinhlanzeko emakhaya kube njalo lokulondolozwa kwesiko lethu lokugudula. Siyenza ama competitions ngomnyaka ngomnyaka awokugudula khonoko siwinisa ama prizes to the most abagudule kuhle ngomnyaka ngomnyaka.
Ugwalo olwethulwe namuhla lwasekela lilizwe leMelika elanika abalobi inkulungwane ezingamachumi amane lambili amadola ngaphansi kwesikhwama sesigodlo seMelika esibizwa ngokuthi yi-USA Ambassadors Fund for Cultural Preservation. Ngimela iStudio 7 ngiseMatopo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Luyalandela uhlelo lwe-Life Talk lapho isixoxa ngohulumende wakwele South Africa usevumela abantu ukuthi bachaphe labantwana umngcele kungela maphepha aveza ukuthi ngababo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edale lePhalamende eBrithani azama ukususa unkosikazi Theresa May esikhundleni esithi wehlulekile ukuphatha kuhle udaba lokuthi ilizwe leli liphume kunhlanganiso ye-European Union. Umnumzana Michael Cohen owayeligqwetha likamongameli Donald Trump usemthethwandaba lapho athoniswa khona amacala ambalwa agoqela elokuthi wancedisa umnumzana Trump ukuthi ahlawule imali abesifazana ababili ababesithi wayethandana labo. Umthethwandaba uthi lokhu kwenzakala ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016. Ele-China lithi isizalwane se-Canada esibotshwe kulelo lizwe sephula imithetho ehambelana lezomvikela. I-Canada yabopha isizalwane sakwele-China esifunakala kwele-Melika lapho kuthiwa sephula umthetho wezokulungisa imitshina yebulenjini lokunye okufanayo. Uhulumende wakwele South Africa usanda ukwethula umbiko othi abazali sebelelungelo lokuchapha labantwana umngcele welelo lizwe lanxa kungela maphepha eneleyo. Abantwana balakho ukuthwala ugwalo lwepassport kuphela kodwa kungekho okusekela ukuthi bahamba labazali babo. Kulabanye abantu abancoma lokhu labanye abachothoza okwethulwe lilizwe leSouth Africa. UGibbs Dube Studio 7 uxoxa ngodaba lolu lomnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Umzali uyahamba nomntwana kabusadingakali kakhulu lezi zincwadi kade zidingakala nama-affidavit abuya komunye umzali asithi mina ma ngihamba lomntanami umama ngikho kumbe umama kehamba lomntwana mina ngingekho. Kufuneka kakhulu ama-affidavit ama-birth certificate oso kufunakala kakhulu kade zi-passport ukuthi umntwana abe le-passport uyahamba udlule naye umntwana yikho kuzame ukuthi kwehliswe kancane.
Ye, kodwa nxa umntwana engela incwadi ezinye zithize uhamba njani khonapho ukuthi uyaphonga udlula laye kumbe kumele vele ube le-passport?
Incwadi vele okumele abe layo umntwana i-passport. Okwasuka kwafakwa ekuqaliseni ukuthi kumele kube le-affidavit echoyo ukuthi umzali omunye ule mvumo yokuthi omunye wakhe ukuthi ahambe lomntwana. Okwesibili kube sokusiba ne-proof ukuthi umntwana vele ngowakho wena ohamba naye. Lokho kwenzakala ngendaba ye-birth certificate. Kodwa-ke umthetho lo wakhathesi uthi wona hhayi xa mina ngiphethe i-passport lo mntwana engihamba naye ephethe i-passport okwakhathesi singahamba sidlule ngoba isikhathi esiningabantu kade bethanda ukuthi bayehluleka ukuhamba nabantwana ngoba bengatholi kuhle izincwadi lezi ezifunakalayo ikakhulu ama-affidavit.
Singathi-ke khonokho akwethusi yini abanye abantu, sibona abanye nje bekhonana besithi kungani abantwana bayagcina bethunjwa into ezinjalo.
Kulokukhala okunjalo kanti futhi kulokunye ngoba siyakhumbula ukuthi abantwana bebanikwa omanayiti bengelazo lezo zincwadi, abantwana besebefakwa ezimoteni. Siyakhumbula ukuthi ngomnyaka ophelilela kulowo mnyaka kulabantwana kade bebanjwa besezimoteni zabomanayiti abengelazo incwadi ngoba umntwana engela incwadi ugcina kufika esikhathini sokuthi umntwana okwesokanthiwa uyasimathwa ivinele passport ngoba lezo zincwadi ziyabe zingekho. Ukuzama ukugwema ukuthi umntwana asimazwe ngcono umntwana angene nge-passport yakhe.
Singathi kodwa abantu bathini ngakhonokhu Baba Mabhena?
Abazali esikhuluma nabo abangapha abehluleka ukuthi benze ama-affidavit kumbe ukuthi babe nalezo zincwadi ezifunakalayo bakujabulela. Kodwa-ke kwesothiwa nabanye abathi bona njengoba abantu bethwala ama-passport amaningi ngoba ngithemba ukuthi akunanzelela ukuthi isikhathi esiningabantu bamabhasi mbomalayitha babe lama-passport amaningi sekusitho ukuthi umuntu angadobha umntwana asike ebhode efike ethi ngumntana ngaproduce i-passport abe sedlula naye. Kuyenza futhi ukuthi kube sokuba nohlupho lwe-child trafficking.
Kodwa-ke khonokho kulungiswa njani njengoba sokuvuleke amagedi wona lawa esikhuluma ngakho?
Yinto esafuna ukuthi icabangisiswe kuhle ngoba kuba lula nxa umzali ehamba lomntanakhe ngoba umzali nxa ethole umntanakhe kuyabonaka kujayo lo vele ngumntanakhe. Kodwa kusuka kube nzima nxa umntwana ephathiswe omunye umuntu ongasomzali ngoba sake sibone ngoba omalayitha abanye bayabuya lomntwana ona-2 years umntwana engahambi lomzali kodwa efike omalayitha. Thina sikutshoyo ukuthi ekuvikeleleni ukuthi abantwana bahlukunyezwe umntwana akahambe lomunye womzali wakhe umntwana engaphiwa umalayitha umntwana ole-2 years. So ngathi laba abale-10 years nje so kungaba lenye indlela okungakhanyelwa ngakhona. Kodwa sicabanga ukuthi bakwenzele lokho ikakhulu ngoba ama-school holidays wonke kuba lokuthi abantu babuya nabantwana ngezinye indlela ezingekho emthethweni.
Singathi-ke kuvamile khona ukuthi kwenzakale ukuthi abantwana baphathiswa kubo malayitha lezi nto ezinjalo.
Vele abantu bakithi sihlala sibafuna ukuthi bengaphathisi abantwana kubo malayitha ngoba sikhuluma khathesi izikolo zivaliwe. Abazali bangapha eGoli abantwana bahlala nabo gogo ekhaya. Umzali usemsebenzini abefuna ukuthi abantwana babuye thina silapha eGoli ukuthi babuye bezodlela ikhisimusi ngapha eGoli. Abesesuka umalayitha wakhe hambe ndathela umntanami kugogo wakhe ekhaya. Ugogo abesenika umntwana umalayitha. Uthola ukuthi umalayitha lo selabantwana abafika 15 abafake emoteni abantwana abaphathisiweyo abantwana labo ke babengenazincwadi, abanye bakhona, abanye bakhona bazabe belazo izincwadi. Kodwa uhulumende uthe faka lo mthetho obekhangelele ukuthi umama womntwana, ikakhulu asithi mina unkosikazi nxa ekuya lo mntwana, engajoni ezihlupha ngalezi zincwadi eziningi, kodwa abe ne-passport kuphela.
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Kusenjalo, inhlanganiso ye-International Monetary Fund ithi abesifazana kumele bathole imali abayiboleka amazwe achiyeneyo. Umqondisi wenhlanganiso leyo unkosikazi Christine Lagarde wethule lokhu namhla eNew York emhlanganweni obuqoqo inhlanganiso ye-Council on Foreign Relations.
Whenever we have a lending arrangement with a country that is going through a lot of trouble caused by a balance of payment crisis, either for internal or external reasons, we say when it's macro-critically relevant, let's examine what you could do specifically to help women access to the workforce.
Emazweni yachiyeneyo ikakhulu alomnotho ogugudeke okwamagama, siyanceda kakhulu ngenhlelo zokuthuthukisa abantu. Sikhangela ukuthuthukisa abesifazana ngokunika lokhu okubizwa ngokuthi i-technical assistance. Lokhu sikwenza emazweni esiwaboleka imali anganika wasebenzisi kahle imali abayithola kithi.
We now provide a lot of what we call gender budgeting technical assistance.
Ukusenjalo, unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abesifazana bathole imali yokuzithuthukisa.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi omama bangayithola le imali emazweni ashiyeneyo. Baqale inhlelo zabo zokuziqinisa kuma communities abahlala kuwo, njalo bazikhangelele izinto ezingabanceda ikusasa yabo.
Kodwa nxa sikhangela sibili, ubona zani kungabe kuzinhlelo ezinjani lapho esingabe sikhuluma ngazo?
Izinhlelo ezingaba zingezokuthi omama bangaqalisa ukuba lama ngithi inhlelo ezinjengama-projects ukuthi baqalise ukuthi bakhangele ukuthi ku-community yabo bangayithola leyo mali. Kuyini abangakwenza okulula? Ngithi for instance, ngakunika example ngabomama abelupane lapho ugcwele khona ilala. Siyabonga ukuthi bayathunga iy'ngcebethu zabo bazithengise emazweni, basebenzise imali zabo. Ababe besezindaweni lapha okugcwele khona ezinye izinto, asithe ngxenye amanzi maningi, ukuthi bangaba lezingadi zabo bathelele, bathengisa izilimo zabo kwezinye indawo.
Kodwa nxa sikhangela sibili, khonokho kuyabanceda kakhulu yini, kumbe kuyabe kuphongwenza nje?
Omama seyakhulu, nxa ngikhulumela omama beZimbabwe, omama beZimbabwe bazele ngomama abakhula besazi ukuziphandela lokusebenzisela izandla zabo. Esikusebenzisayo omama beZimbabwe kuncane kuvela kuzona zimali zangikhona ngenxathi abanikazi bazo bathi besipha baphinde bazilandele bayezidla khona. Kodwa kuyanceda, kodwa akakuncedi ngendlela efaneleyo, eyaneleyo kakhulu, ngenxa yokuthi imali zangikhona ziphiwa zinentambo zokudonswa. Nxa ngiphila imali yami ungenzi ungatsheki, so nxa ngiphila imali yami angifuna ukuthi wenze lokhu, ngifuna uhlale la. Asiphiwa sinemvume ekhululekileyo ukuthi yenza ulutho njengendlela obona ngayo wena umnikazi wesigaba.
Ye, siyabona ke unkosikazi Christine Lagarde we-IMF ubekhuluma sibili lapho esithi omama kumele bethole sibili imali zonke lezi eziya khona ngale ke kuzwekazi le-Afrika kumbe lezinye indawo. Kodwa-ke nxa sisikhangela ke njengokutsho kwakho, bona abantu abanjenge-IMF pho imali lezi bazilandela yini?
Ziyaphiwa abantu. Engikutshoyo ukuthi uzilandela, ngizakunika i-example yokuthi uzilandela kuyini. Ukuthi nxa kungathiwa he kule sifuna ukulipha i-100,000, phakathi kwe-100,000 liyana kuzagada umuntu evela kwezinye indawo babathathu bafike bahlale ehoteleni, babala kuyena lana imali abaliphe yona. So babhodabhode badinga i-transport bathi siyahlola sikhangela ama-projects. At the end of the day
lo nkosikazi Priscilla Ndlovu ebesixoxa laye khonapha emsakazweni. Olivalelisayo ngusithandekile Mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.